Dokotela bahle balobela uhulumende incwadi yokumazisa ngokuphuma kwabo enhlanganisweni yezisebenzi zikahulumende e-Health Apex Council esithi abasenathemba lokuthi imele izikhalazo zabo. Unobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela e-Zimbabwe Hospital Doctors Association, uDr Tawanda Zwakada, uchasise ngokubafuqe ukuthi baphume ku-Health Apex Council.
The Zimbabwe Hospital Doctors Association representing four junior and middle level doctors.
Inkokheli yeZimbabwe Hospital Doctors Association ilazisa ngokusuka kwethu kunhlanganiso ye-Health Apex Council. Sekusegcekeni ukuthi inkundla le yokukhulumisana ayimelanga izifiso zabodokotela.
Umphathisikhwama wezathi uDr Prince Batau uthe bafuna ukufikisa insuku ezilikhulu bengekho emsebenzini nxa urhulumente engalungisanga inhlupho zabo.
Zana, tiri pano, tiri kwa tiri kuenda, tiri muzimbabwe yetu, takalala kuti zvedu.
Sifuna ukufika insuku ezilikhulu silapha sitshengisela singayindawo. Kulabo akade becabanga ukuthi kumbe sizagcina kuviki eyodwa kumbe kunyanga eyodwa sithi hatshi.
Zana, sisikazana, tombonzwa ukuthi zakamira sei.
Ukukhala umsebenzi kwabodokotela sokuthiya izigulane zezibhedlela ziparinyathwa leHarare Hospital zingela ozelaphayo. Iningi labo selizama ukuthola usizo kubodokotela abazimele bodwa, kodwa bathi kudingakala inhlawulo yedola leMelika lona elingasatholakali lula elizweni. Omunye wabo ngugogo uJane Kala okhala ngale nhlawulo yedola leMelika.
Ngiyabona ngizoyidlula siyamelela bona abezo beqalise mntana mntanam laba kungaba nzima kakhulu. Kathi esikunjima zenezokuyabhadala azikwananga. Ngiphinde ziyothatha iinkata zemali zihambisela into engazozithanda. Uthi khona uyabhadalisa amaphilisi nale imali amayusa inini.
Unkosikazi Dorcas Wondo isakhamuzi seHarare ukhalaza kumphathi intambo wezempilakahle ukuthi azame icebo.
Banomiririra ve-health bababhadeya moyo.
Okhokhela ugatsha lwezempilakahle ubaba obhedaya moyo, siyakucela sibili izigulane silapha eParinyathwa, asila muntu oselaphayo. Uma wazi abantu bayafa, cela ukuthi yamukele izikhalazo zabo dokotela kanye leholo labo vele nisizi labo baphile nezimuli zabo. Sikhangele isimo esiselizweni lethu
ukuthi musishwe khe nemizimbabwe yakamira sei.
Namhlanje kufike amalanga angamathumi amathathu lanhlanu odokotela bekhangele umsebenzi, kodwa bathi bafuna ukufika insuku ezilikhulu bengabuya emsebenzini nxa uhulumende engagcwalisanga izifiso zabo. Okwakhathesi odokotela bahola amadola eZimbabwe edlula kancane inkulungwane 1200 okuyimali abathi kayeneli indleko yokubasa emsebenzini. Umphathi intambo wezempilakahle uMnumzana uBhataya Moyo uthembise ukubengezela iholo ngesilinganiso sokungamathumi ayisikhombisa ngeviki edluleyo. Waxwayisa ukuba babuyele emsebenzini ngomvulo nxa bengabuyanga uhulumende uzabathathela amanyathelo. Kodwa odokotela bale ukwamukela lesi silinganiso besithi kasihambelani lesilinganiso sokugqoka kwentengo yempahla ezitolo. Loba ilizwe lingasebenzisi imali yaphandle, odokotela bathi bafuna imali yabo i-RTGS kodwa iqhathaniswa ledola leMelika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguKitson Pepe.